ndaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 7 lwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lamademocrats kwele Melika selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedale e-House of Representatives, futhi ke elama-Republicans yilo elinqobe kudale le-Senate. Kukhangelelwe ukuthi umnumzana Superman Ndiwanzira wayengumphathintambo kahulumende uzamiswa lamhlanje emthethwandaba. Wayemele athathe isikhundla somsekeli kasodolobho lakobulawayo ukuthi akucace okwenziwa ngumnumzana Dinashe Kambarami okumele asuke esikhundleni lesi.
Into yokuqala omele yenza ikubana udeputy mayor aresign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe udeputy mayor, nokuthi kuyini vele okwenza njengamakhandela ngoba abanye badungwane kuloku ngazwanani.
Abantu abaningi abavunanga lutho nyakenye, ngakho-ke sebebhekane nendlala emangalisayo.
Uhlupho esinalo basakazi uhlupho olukhulu ngoba amanzi, kusho ukuthi abantu nje baphuza emfuleni lenkomo. Labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje abala amathoyiletha kula sikolo.
UZulu wethulela iStudio 7 abhekane lakho nsuku zonke. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Superman Ndiwanzira ovalelwe enkambeni yamapholisa eMadabi eHarare izolo ukhangelelwe umiswa emthethwandaba namhlanje esethuswa amacala okusebenzisa ihofisi yakhe okungekho emthethweni. Amapholisa athi uMan Ndiwanzira wayengumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko wethiswa icala lokuqhatsha inkampani yeMegawatt kungelandelwanga iziqondiso zomthetho kahulumende. Ukansila Mlandu Ncube kaward 1 kobulawayo uthi kazanga ayikele ngabomo ukuphatheka kukhetho lokudinga umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njengalokhu okuphume kweminye imibiko ngoba wayevele kwazi ukuthi ukhetho lolu aluhanjiswanga emfanelo. Lanxa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Dinashe Kambarami ebikwa wayevumile ukuthiya umsebenzi lo ejiyela umlandu isikhundla lesi njengalokhu okwakukhulunywe inkokheli ye-MDC, uphinde wavotelwa ngabanye abantu abangamakhansila ukuthi abuyele kuso isikhundla ngomvulo kungela muntu abencintisana laye. Asizweni uNcube echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze noSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngizwile la muntu kuthiwa kube lama-election but into engenze ngaphula out mina ngathi vela ngisa-contest it because why should I contest mina when I became number one kuma-interviews? How do you do an election umuntu elokhe engakabhali ugwalo lokushiya umsebenzi?
Bakunikile yini izizathu zokuthi bavumeleni ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili?
Mina ngiphume umhlanganweni sesivumelene ukuthi hhayi kumele kulandelwe izinqumo okumele zenziwe ukuze kube sifike esigabeni sokhetho. The leadership ivumile, yikho engigcine khona mina khonapho. Sivumelene ukuthi hhayi akulandelwa ama-procedure wonke ukuze sibese sifike esigabeni sokhetho.
Ngezinye indlela bagugubile abanye ukuthi bayenze lolu khetho.
Abagangileyo hayi khona ubuthungameli bephathi.
Abakhona ongathanda ukuba betha ngamabizo ukuthi yibade beqhuba lokho?
Hhayi, ngoba kungaphambanisa inhlelo zephathi because lami sengiqalisile ukulandela ama-channels zephathi ukukhuluma ukuthi hayi ihlelo kumele luhambe kanje. So at the moment the party is doing some investigation, so I cannot name people. Kathesi phela into esisakhangelileyo, into yokuqala omele yenzakale ikubana udeputy mayor aresign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe udeputy mayor, nokuthi kuyini vele okwenza njengama-councillors ngoba abanye badungwane kuloku ngazwanani. Amanye ama-councillors bathi si-divided, abanye bathi asikho. So sisazama ukuthi sisondelelane ukuze idolobho liqhubeke.
Kulabanye njalo abathi okwenziwayo kokuthi ama-councillor avotele umeya yikho okulungileyo, yikho kwe-democracy.
kodwa okwenzakala ukuthi mhlana sibhale ingwalo zokuthi sifuna ukuba ama-candidate e-party from primary time, i-template lalilakho ukuthi umeya lo-deputy mayor labo-speaker be-parliament lama-chairpersons ama-committee azakhethwa libandla. So ibandla kaliphambanisanga lutho ngoba thina sivele sakusayina lokho ezincwadini zokuthi ikho sizakwenza.
Ama-councilor lisebenza njani lo mayor?
Mina engingakutho sisebenza kuhle sibilayo, bengingaboni ukwehlukana okungako. Ngiyezwa nje bekhuluma abanye besithi kulokwehlukana, kodwa mina ukwehlukana bengingakuboni.
Lo ngukansela Mlandu Ncube ka-Ward 1 koBulawayo okubandla le-MDC bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekuBulawayo. Kulabanye abantu abathi ibandla le-MDC lingutando kayiphikiswa, kambe kunjalo na? Ukuze sizwe ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga uqoqele lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Bekuthemba Mpofu.
Akunjalo, thina sesakuvumelanayo ngelokhu zenze njengephathi kuvunyelwa njalo ne-National Council yikuthi for amameya ngiqatheka komsebenzi wangkhona kumele sibe le selection process engani i-comprehensive. So i-selection process leyi ayisikho ukuthi yayenzwa ngu-president, yayenzwa iphathi bekhuluma labantu baku-community, bekhuluma lama-opinion leaders labo, bekhuluma lama-councillors njalo. So I saw i-situation yokuthi kwathiwa wena ngena abantu bacelwa ukuthi be-apply bekhulume ihlelo abalazo for that particular town. Nxa sebekhulumile ngehlelo abalazo lokuthi bazakwenzelani indawo leyo, usasuka khonapho usabuza amanye ama-opinion leaders. So I saw yokuthi yinto eyenzwa umuntu oyi-one. Njalo thina njengephathi nxa sokukhulunywe isinqumo ukuthi lokho okwenzakalayo esingakufuniyo ukuthi kusasa abantu laba nxa bedefya iparty or izinto ezinje bazadefya iparty even endabeni nxa sesithi bazitophe izinto ezingarayithi ku-council. Yikho sithi nxa iparty ngathi yenza lokhu, labo siyabesifisa ukuthi ngikhona labo belandele lokho okucelwe iparty. Ekuqinceleni iparty yiyo zokuthi izinto nxa zingasahambi kuhle, abantu abablame bona ama-individuals babhlema iparty as a whole, and therefore iparty layo kumele ibonakale isenza izinto ezifunakala ngabantu abaku-community, opinion leaders, lama-councillors njalo.
Kodwa laphana kusenziwa wona lawa ama-interviews, ama-selection process, wonke umuntu wayengani uyavuma lolu uhlelo?
Bavuma, yikho okuqakathekileyo, wonke umuntu wavuma ukuthi kwezayenzakala kanje. Kungavunywa lokhu kube sokukhethwa abantu abakhethiwe kwesosiyakhethwa ku-council, kuma-council chambers. Wonke umuntu wayevumelana lakho. So abanye yikuthi bona babona ngani ukuwina kumele kuwine bona bodwa, not anyone else. So lokhu asuke sakuvuka as a party, ngoba ekugcineni iparty yiyo ezasolwa ngabantu.
Kwamanye amaphephandaba kuthiwa kuloku xabana kwezinye iinkokheli zebandla lakho, Nkosazana Thabita Khumalo loMnumzana Weshman Ncube, liyaludingisisa lolu daba njalo kukhona elikwaziyo ngakho?
Angazi lolo ngiluzwa kuwe, ngike ngalubala namhlanje, but angizange ngikhulume nabo bobabili ukuthi ngizwe ukuthi indaba yangikhona isukele nga.
Lo ngumnumzana Bekuthemba Mpofu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekoBulawayo. Ibandla lama-Democrats selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedalele House of Representatives. Ibandla lama-Republicans lona lenelise ukunqoba kukhetho lwe-Senate olwenze lamhlanje. Ibandla leli ngelikamongameli Donald Trump. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, silobaba uMnumzana Vumani Moyo oyingcweti kwezombusazwe okhona ngale-ke eDallas, Texas. Besilake lapha ecingweni sizwe ngazani kuthiwa ucingo lwakhe luqumekile, kodwa sibona ngazani sebemtholile ecingweni. Singazi ukuthi ubaba-ke usekhona ecingweni, ubaba uVumani Moyo. Ukhona ecingweni baba Vumani Moyo?
Ngikhona, litshona njani?
Isitshone kahle mfowethu. Akusitshela ukuthi kuhamba njani ngokhetho lolu?
lolu laphe America.
Ye kunapo kuti siyabona ukuthi ama Democrats asezibambe sidukwini ku House of Representatives.
Ye kukhanya so kunjalo basa abakwazi kanga ukuthi kuyagcina kube amanombolo emingaphi kodwa ke ukukhanya sebethethe i-control ye-house. Angithi kule house le-senate. Hayi i-senate kukhanya nje iyasayizwa kuma-republicans. But i-house isisiya kuma-democrats.
So konke lokhu-ke kutshoni baba Moyo?
Okukutshoyo ukuthi angithi iminyaka lemibili edluleyo konke bokukuma-republican. Khathesi okusitsho ukuthi hayi lama-democrats sele-say. Sesenkundleni ibasebeyathatha ngathi isikhundla ezokukhokhela ama-committee amaningi ukade khokhelwa ama-republicans angabe khangelene nezinto ezinjengokuthi anthu ama-republicans bakade bekhipha amasuphina besithi sifuna lokhu lalokhu lalokhuyana. So khathesi ngama-democrats asebengakwenza khonokho ngoba abasebephethe ama-committee.
Umongameli Donald Trump uzathini ngodabololo?
Kufanele into beyicampaigna etshela icampaign esithi hayi kasivoteni ama-democrats siadliwe. Yikho khonokho bengakufuni khonokho ukuthi kube lama-democrats ngoba ama-democrats le angithi wala yena u-president ukukhipha ama-return wakhe. Ama-democrats khathe sebengenelisa ukuthi bafake isuphina bathi sifuna ukubona ama-return. And kuyabe sokungumthetho ukuthi uyabe kumele ukuthi awakhiphe nxa ngathi awakhiphanga kutsho ukuthi uyabe sephambanisana lo mthetho ngoba uyabe ngasalandela umthetho and kungaba lama-legal consequences nxa angala. So ama-democrats sebekuleyo position khathesi.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba Vumani Moyo, uyingcwethi kwezombusazwe ukhona ngapho-ke eDallas, Texas. Ungadina lokusasa baba
kakhulu. Hayi lani lingadini ngomsebenzi omuhle.
Yelo-ke ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika. Abantu babhekane lendlala emangalisayo esabelweni seMatabeleland South ngenxa yokuthi isabelo lesi siyisabelo esingalazulu elihle njalo kujalo ukuthi-ke kungahambi kuhle. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe uChris Gando weStudio 7 uxoxe loThandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lephalamende eGwanda.
Njengoba usitsho umnumzana Gande, uRegion 5 yiregion eyomileyo ephosibe yinkangala, okuyikuthi le zulu lelelinayo kalini libe liningi, lingaze line izulu ikakhulu endabeni zamanzi. Akula madamu amaningi kumbe lamadamanyana amancane okuthi abantu bavune lawo manzi, amanzi ayazidlulela nje abantu basale sebeze. Yikho uzafica ukuthi nxa sekufika lesi sikhathi somnyaka abantu sebedutshwa ngamanzi, izifuyo sezidutshwa ngamanzi, lalaba abalima ngokuthelezela amanzi abo abe semalutshwani ngisho ama-irrigation schemes bana amanzi kasiwabambi labo kumele basibambele amanzi emadamu njengoba ngisitsho kuingabe kungaphi kabakwenzi lokho. Yikho siyahlala sikhala kodwa siyakwazi indawo yethu yomile. Kumele senze imizamo enjalani yakabakhona emuva le oda i-give a damn campaign wenze ukuthi siwabambe bona lawo manzi akasithovi mhlawumbe kuze kufike ukuna kwezulu elilandelayo. Indlala ivele izabulala abantu ngoba lokuvuna lenyaka isivuno sakhona ngenxa yezulele lasuka la laba liningi kakhulu, izilimo kazivuthwanga kuhle, abanye vele kabavunanga lupho. Ngako indlala yona abantu babhekene layo emehlweni.
Izifuyo-ke zikhona esezicuba?
Ye, kungenzakala ukuthi kwezinye indawo thize zingabe sezicuba. Lanxa nje mina lapha ebengikhona ekhaya hhayi zisesengconywana, zihluthwa nje yiwo amanzi ngoba amanzi sokumele kwezinye indawo kuphanjwe imithombo. Kodwa hhayi zona ziyakhanya ukuthi akufanele ukuzatshwala zingagcubanga indawo eziningi ngoba nakomile lotshane abusekho lezi fuyo sezithwele nzima njengoba labantu abethwele
zona. Inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje zikhona yini ziyapha uncedo na?
Inhlanganiso eziphathisa uZulu beziziningi ngensuku ezedlule, kodwa ke labo sebemadolo nzima eqinisweni. Abaningi abona sebavala iminyango yamahofisi abo isizathu hayi kasisazi kumbe ukudinwa kwabo laba abanikunceda kodwa idona fatigue kumbe kukhona abakuswelayo. Kodwa eqinisweni ukuthi zikhona nyana lezi eziseleyo kodwa zibuthwani zandelwa ngabantu abafuna unceda. Bayazamazama khonoko uncane kodwa hayi akusafanani la izolo. Kanti lo hulumende wakhona uJombe ufile yibo kwenza ukuthi abantu babulawe indlala.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngesikhathi lesi kome kangaka baphila njani abantu, badlani ikakhulu umuntu evuke ekuseni lisiya tshona?
Ngike ngatsho eminyakeni edlule ukuthi kwesinye isikhathi ungabuyathalaza uyafica ukuthi abantu laba engxe baphila ngomusa kamlimi.
Lo umnumzana Thandeko Zintimkandla obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kumbe singakaliniki khonokho ke sike sizwe ukuthi abantu bathini kustudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuwhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Ngizayiphinda futhi 011 202 465 0318. Nxa ufuna ukusithumezela umlayezelo ufitizele khulunkuyana phela okuyi-audio bese usithumezela ke sizwe ukuthi uthini. Ake sizweni abantu bekhuluma-ke khonapho.
Alinjani basakazi? Ezimbabwe kuzima. Mina ngihlala eMzingwane kuward 8. Izinto zenzima lalapho nje, kuwe izinto ezikholwayo abantu bezana uPF njengokansilor okithi lapha very corrupt. Uyapha abantu umumbo ebese sithi laphanele abangivoteleyo bephane ngamasaka 444. Kodwa labanye angisakazi ukuthi wazi njani ukuthi uvotelwe ngoba. Kodwa u-Member of Parliament wethu uMayihlomi hayi indoda ekhaliphileyo, indoda esebenza kubani iza kulungisa konke lokho. Lezi zinto ziyadula, zithengeki, imigwaqo ifile, akulanto ehambayo. Sicela ngani bangazama ukwenza something abantu bezana uPF la.
Linjani basakazi abahle, mina igama ngami nguPaul Love, ekhaya ngibuya eFlapozi ewanezi esigabeni senyezo. Thina lapho uhlupho esinalo basakazi, uhlupho olukhulu ngolwamanzi. Kusho ukuthi abantu nje baphuza emfuleni lenkomo. Labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje, abalamathoyilethi, akula zikolo, akula sibhedlela, akula kliniki, akula mashop. Abantu bahlangabezana lohlupho olukhulu kakhulu kuleya ndawo. UMP wakule ndawo ababonakali, abaveli. MP wakhona msho ubonakala nje ngesikhathi samavoti ezokhankaza. Akula nje into ayenzela abantu. Umgwaqo lokhu wagcina ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith eseregime. Until now abantu bazamela nje ukuthi bacande nje izihlahla nje ukuthi bakwazi ukuhambisa imoto zabo. But kuyavotwa nje iminyaka yonke, abantu bayavota balabo MP baloba council. But ayikho nje into abayenzayo laba bantu. Ngabantu nje ngocouncil laba MP ngamagama. Ngiyabonga.
Ye laba ke ngabantu abakhulumeke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi liyasixhasa nje lisithumezele elifisa ukusithumezela khona. Sike sibone ke ezivela endaweni ezijeneyo zomhlaba jikelele. Sibone ke okokuqala amagoda kwele Sudan athi kumele ilizwe leli livimbe ukuthengiswa kwentombazana eliminyaka elithumi lasithupha okwenziwa ebulenjini bokuxhumana. Isizalwane seMelika umnumzana Caesar Soyak wabotshelwa ukuthumezela amabhomba abalandeli bebandla lamademokrats abagoqela umongameli owayengumongameli umnumzana Barack Obama sisentolongweni kulandela ukwala kwabathutshisi ukuthi ahlawuliswe isibambiso sebheyili. okwamanje sizwe-ke isizalwane sezimbabwe esikhulumela so lamhlanje
lamhlanje-ke kuhlandla lethu lapho esiqoka khona lesizalwane zezimbabwe silobaba ohlala ewashington state khonapha-ke kwele melika uthi sizwe ukuthi silobani ecingweni khonamanje linjani mntu omdala
hayi siyaphila sibili
igama mbani ba
mina ngudr sam sabelo mhlanga
aha ekhaya lidabuka ngaphi
ngidabuka lapha esigodini
ye esigodini ngaba khona kombizinkwe ngaphi ngaphi
Hope Fountain
lapha singathi uyenzani eWashington State
ngile church ekuthiwa yi-Bread of Life International Fellowship sisebenza labantu abakhona khona ama-immigrants lama-local Americans around so what we do we share the gospel but at the same time sihamba sitshengisa abantu impilo zabo ngoba fuze befuze betholakale bengena endaweni ezinjengeze okuthiwa ngapha kuthiwa ngama-home based care kulabantu abalama-drugs ama-homeless abayenza ama-drugs abangalazindlu so lapho esikhona-ke siyabakhansela siyabanxusa ukuthi bebuye sibatshele ngezinto zikankulunkulu
lisebenza liba ngaki kukhonokho baba mhlanga
ngilabantu engisebenza laba abayi-7 aba-full time
yes.
Bese kusiba lama-organizations esi-interacta lawo esihlangana lawo
kunzima kanganani ukusebenza labantu abangani bathatha izidakamizwa
kunzima kakhulu Dube ngoba abantu nxa unjalo iy'ngqondo zabo khanyani vele ziyabe sezilahlekile so ukuze umpisele emuva umnikeze impilo futhi le owayezenza engakabi lawo amalokhuzeni ama-drugs engakathatha ama-drugs it takes a long time ukuthi kuthiwa i-rehabilitation but isikhathi esiningi siyabanikeza-ke khonokho ama-training nama-teaching akhona ukwenzela ukuthi bebuyele njalo beyohlala lokhu ababekwenza kodwa kule-spiritual is a spiritual matter esikwenzayo-ke ukuthi nxa abantu sesiba kulo into le ngeyomoya but kulokhu okufuneka ezibhedlela ngoba bafuna imithi thina sigqila kakhulu lapha kulokhuzeni kwezomoya then nxa sesibakhanselile sesibakhulume labo kuhle sesibabona-ke ukuthi hayi ukuthi lo ukhanye ngani sephezulu kwe-spirituality sokufuna lokhu sokuyikwini sokungumkhuhlane bese sibanikeza sesibathisela-ke kuma-hospital kuma-doctor
singathi-ke isikhathi sesiphelile baba mhlanga ungagqiba khonapho ngamafishane
ngibongile kakhulu Dube imisebenzi esiyenzayo ngapho mkhulukazi e-America la sihlangana labantu abaningi kakhulukazi so ukwenzela ukuthi ivangeli lisiliqhubekele phambili but bese also sisenza sincedisa abantu so siyabonga kakhulu ngohlelo lweni loyeli lwenzayo
siyabonga kakhulu-ke emhlanga lo-ke ngubaba-ke usem mhlanga gasela udabuka-ke esigodini kodwa kwamanje u-Bread of Life International Fellowship ungadinelwa kusasa ba
hayi sibongile kakhulu Dube
namhlanje-ke kwezomculo silononoza nonoza kunjani mama
ngiyaphila baba kanjani
siyaphila kakhulu ibizo lakho vele mbani
mina elami ibizo nginomsa ngijavuka esigodini kodwa ngikhulele kobulawayo kakhulu ngafunda khona
yes ngathi ngumasibanda
yebo ngakwasibanda umadawi umvodloza isibanda esikhulu umaqhoba
awuboni-ke so-ke akusitshela ukuthi wazalwa nini njalo wazalelwa ngaphi wasukhula njani
ngizalelwe empilo ngakhulela kobulawayo ngafunda enyamande primary then I went to Sizani High School lapho engiqalele khona umculo ngisenyamande primary then I went to Sizani High School nakho-ke ngikuschool choir khonale
owakwenza uhlabele sibili kuyini
ekukhuleni kwami bengikuthanda kucula kakhulu bengicula esikoleni ngicula nasesontweni onithe ma ngifika lana egoli ngahlangana nabanye nje abantu abathanda into zomculo and ngakubona ukuthi especially thina abantu abakumama emasontweni kasilinikezwa ithuba lokuthi sipreke. Therefore lokho kwangenza ngaqinisa emculweni ngathi hayi mina I'll spread the word of God through music.
So singathi iqembu lakho kuyini?
Libiza ukuthi i-Divine Worshipers.
Seli lama albums zama ngakho.
Ine album yokuqala engikhiphe manje this year ngo-March.
Bengilalela sibili
album.
Yeah, bengilalela sibili ingoma zakho ngizwe ngizithanda kakhulu. Lei akusitshele ukuthi ijoni. Usitshele lapha-ke ujangani lapha.
Lapha iculo lithi umhlengi wami. Likhuluma nje ngezinto zonke ozenzelwe nguNkulunkulu empilweni yakho emva kokudlula ezintweni ezibuhlungu. But uNkulunkulu wabeya kusihlenga kulezo zinto. Ma lapho ngesikhathi uzitshele ukuthi abantu bonke sebekuhlamukele. But uNkulunkulu yafika kusihlenga ezinhlungwini oyebunzimeni obhekane nakho. Ilo leli lithi unyazi khona umhlengi wami.
Awubone-ke futhi kulaleyi futhi akuyizwa ukuthi itshaya njani siyabona ukuthi uyatshaya sibulokozwane. Lapho ucula ngani nonosa?
Leli culo lithi sizojabula naye. Lapha-ke ma uNkosi uJesu sibuya sizojabula naye. Sonke ma esesifikile ezosithatha sijabula njalo sigida naye. Sijabule nje sesimnqobile uSathane ngokunqoba esikwenzileyo. Hhayi sizojabula kakhulu sigide naye uNkosi uJesu.
Khanya sibili uyajaza sibili okuzwayo sibili nxa sikhangela lapha ngoba silayinye futhi silomunye umculo wakho olow uzasitshela-ke ukuthi kujoni kona. Lapha-ke ujangani lapha.
Leli culo lithi yini na? I-answer, impendulo izothi yindaba yesono. Ngithe ma ngibhekisisa konke okwenzakala emhlabeni wonke, umhlaba wonke ujikelele, ngabona ukuthi sokugcwele isono, kugcwele ukubulalana, ukudlwengulana, i-satanism, abantu bayavukelana, konke nje okubo okugcwele ngaphandle. Ngathi konke lekwenzeka nje ngendaba yesono.
Ye, sicela uvalelise uZulu mama.
Ngithanda ukuvalelisa uZulu ngiphile ngicela lisixhase. Igama nginguNonoza, ngihamba le-Divine Worshipers. Njalo ngibonga uKhosa Chuma ongiyomprodusileyo ngaze ngafika kulesi simo engikiso. Ngibonga ne-Pilgrims.
Sawubonga kakhulu-ke Nonoza, sikufisela inhlanhla sibile empilweni.
Hayi, ngibonga mina.
Kukhulu-ke Nonoza utshaya esibili kwazwela lamhlanje singakehlukanisi lukandaba wolu sikhangele udaba kade likhokhela lamhlanje ibandla lama-democrats kwele melika likhanya yilo selizibambe esidukwini kuma-house of representatives kuthi-ke elama-republicans lokho lizibambe kusenate okukhangelelwe ukuthi umnumzana Supermandi Wanzira wayengumphathi ntambo kahulumende uzamiswa lamhla-ke emthethwandaba. Siluqoba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Oliver Lisa-ke injabulo. Mumtjabo sithembayo uGibbs Dube.